So we seek a descent of a VOA in the belly.
Amachono zisobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 3 zwandlela 2022. Reflected is Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Inhlanganiso yababalisi eyezinja isola uhulumende ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi dlakatheni.
Silahlekelwe njengezimbabwe. Wonke umuntu wobulalwayo, wonke umuntu ezimbabwe, ukukhuluma ngokuthi indoda yanisebenzile. Sonke siyavumelana, indoda ebeke phambi kwethu yenzile umsebenzi wayo omuhle.
Babuye ngobuningi abantu bezovalelisana lomoya undumiso Gumede embuthanweni obuse amphitheatre kobulawayo namhlanje. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokuludubo olusezingeni eliphezulu usoluqhamuke emadolobheni amaningi aweZimbabwe ukugoqela kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana kubhubhe abantu abalishumi lanhlanu 15 ne-COVID-19 eZimbabwe izolo, ngokukhwezelela inani laya kwabazinkulungwane eziphezu kwezinhlanu 5032 lokhu leli gciwane laqhamukayo eZimbabwe. Abogatsha lolu babika njalo ukubana kutholakale abedlula amakhulu ayisithupha 664 bele gciwane leli. Ngokutshona kwelanga la izolo kubikwa kuhlatshwe abantu abazinkulungwane phose ezintathu 2912 ijekiseni yokuqala yokuzivikela ku-COVID-19, kuthi abahlatshwe esibili babazinkulungwane phose ezine 3682, abahlatshwe esithathu sebengamakhulu aphezu kwamathathu 329. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 no-Form 6 bavule izikolo namhlanje inhlanganiso yababalisi eyezimtha isithi uhulumende kwenze iphutha elikhulu ngesinqumo sakhe sokumisa ukuvula kwabanye abafundi bonke mhlaka 10 njengalokho obekuhleliwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubike ukubana bathethe leli nyathelo ngoba i-COVID-19 isimemetheka eZimbabwe. Ngakho ukuthi ilanga lokuvula kwabanye abafundi abangakabhali imihloliso lizakwaziswa ngokuya kwesikhathi. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxa lesiphathamandla seZimtha uMnumzana Sifiso Ndlovu.
Okokuqala kumele sishisele abafundi inhlanhla enhle ukuthi balobe beqinile njalo bekhuthazwa ukuthi bacedise izifundo zabo ukwenzela ukuthi laba abakhangelela ukuthi baye ku-Form 5 bathole ukuthi imihloliso yabo iyamawa ngesikhathi bazuze njalo nelithuba lokuthi badinge izindawo baqhubekele phambili ngokuya ku-Form 5. Kanti-ke abaqeda ku-Form 6 bathole njalo ithuba lokuthi badinge izindawo zabo nasema-university. Okutsho ukuthi-ke abezemfundo behlolisisa kakuhle ukubona ukuthi lokhu kungenza ukuthi umnyaka lo uqale kakuhle kuzifundo zababalisi ababayo bethuthuka besiya phambili. Sithi-ke ngalokho-ke kasibakhuthazele abafundi babuyele esikolweni, kanti sikhuthaze njalo lababalisi ababayo bebancedisa ukuthi laba bancedise bacedise izifundo zabo. Sikhuleka njalo ukuthi ezikolweni lapha umkhuhlane lo okhona kathesi owe-COVID-19 ungaze wamemetheka ubuye njalo ukhubaze ukuphathwa kwemihloliso kubafundi nakubabalisi. Kanti-ke ezemfundo siyakunanzelela ukuthi sebezamile-ke ukuthi balethe i-productive equipment kanye-ke lawa ama-sanitizers lawo ukuthi mhlawumbe wageza bazivikele. Kodwa sesikubonileke ukuthi kuvele khona umkhuhlane lokunzima ukuthi umuntu awuchathele.
Njengoba usitsho ukuthi sokuhanjisiwe esikolo konke okudingakalayo ukuthi wenqatshelwe lomkhuhlane, ungathi liyasuthiseka ngalokho?
Ngingake ngisho ukuthi siyasuthiseka ngoba kumele ngithi ngitsho njalo sengithe ngasihlolisa zonke izikolo. Kodwa nxa kuhamba ngendlela esithe sivala ngayo kwenziwe, hhayi kuyivele nje imithi kanye nokuzokuvikela kwasekukhona ezikolweni esikhathi sivala. Kungasingazi mhlawumbe kungabe khona okwakuphelayo, kodwa okuningi kwakuvele sekukhona. Kwakuthengiwe-ke umnyaka kuphela uhulumende wakuthumela ezikolweni. Sikhangelele ukuthi lokhu kungancedisa, kodwa phela njengoba ngisitsho ukuthi lokwana ikuzama ukuvela umkhuhlane ovele umemetheka, lanxa sikwenza konke konkana. Nanku siwubonile uvele umemetheka, abantu belawo abasanitizer ezikhwameni, siwubonile umemetheka abantu bekafake lawa maski emlonyeni bevalile. Abanye njalo siwabonile bevele bengena khona esibhedlela kancinyane. Kanti-ke esiwakhuthaza kakhulu ukuthi bahlatshwe. Sibone njalo futhi siyavala isikolo ukuthi bebekhuthaza ukuthi oform six abaningi laba abane-18 years neminyaka eminye ku-16 bahlabe labo ukwenzela ukuthi bavikeleke. Laba abahlabileyo kuphosa kube ngconywana. Siyakhuthaza-ke lokhu labo ukuthi kube khona, kwenziwe ngendlela.
Abanye abafundi laba abangela mihloliso abayilobayo bebemele bavule mhlakatheni, kodwa sibone uhulumende esithi lokho akuseyi kwenzeka ngoba umkhuhlane we-COVID ukhanya usumemetheka. Uthi ilanga lokuvulwa kwesikolo selizaziswa ngokuhamba kwesikhathi, lithini ngalokho?
Ngibona engathi kube liphutha lokuthi kuthathwe lelo nyathelo. Nangu phela thina besingazange sizwe ngokujulileyo ngamapercentage emkhulu abantu abasebanjwe ngomkhuhlane ukwenza kweze kwethuse ihlizwe ngale ndlela. Sithe sivala izikolo bebekhona abantwana sebebanjwe i-COVID asebabalisi, yebo kunjalo. Kodwa-ke phela kuqhubekele phambili behlezi ngemakhaya, abanye bekhwantala besezikolweni, imfundo iqhubekela phambili. Kanti sizaziya kuze kube nini? Siyakubona ukuthi umhlaba wonke lo umimbazonzo nemikhuhlane engapheliyo, kanti la ngezimpi lakangako konke okunye okwezomkhathi. Sesiza ukuthi owezemfundo kakuna kuze ukuthi owezomkhathi zilunge, kakume njalo le mkhuhlane iziphele, abantwana bazalahlekelwa. Ngibona engathi leli nyathelo lithethwa ngokuphangisa langokwesaba, kodwa-ke akusinyathelo elikhuthaza kakhulu kwezemfundo. Engingawukhuthaza mina-ke ukuthi-ke uhulumende kabuye agcinisise kakuhle ukuthi umbono lo ungaufuqwa imichitho ekhona na etshengisela ukuthi sibili bhubhane lolusolu sihlukuluzile njalo lakho ukuthi lusidilizele impilo zethu. Kodwa okathe ngibona engathi nje kube liphutha ukuthi kuthathe lowo mkhumbulo.
UMnumzana Sifiso Ndlovu wenhlanganiso emela ababalisi eyeZimbabwe Teachers Association, iZinta. Abalandeli bakaMnumzana Xavier Kasukwere bathi iZANU-PF sifuna ukugenqula impumela yokhetho lwezabelo olusanda kwenziwa elizweni ngoba abantu bevotele abanye abacatshangelwa ukubana ngabasekela uMnumzana Xavier Kasukwere owaziwa ukuthi ukhokhela icele le-G40. UMnumzana Ntoko Zomsipa, isikhulumeli seqembu elizibiza ngokuthi uTyson wabantu, uthi ukhetho olusanda kwenziwa luveza ngempela ukubana abantu abaningi kabasekeli umongameli Emmerson Mnangagwa, yena-ke owangena esikhundleni kulandela ukususwa kowayengumongameli uMoyi uMnumzana Robert Mugabe ngomnyaka 2017. Kulabanye njalo abakade bencintisa ukhetho lolu abathi baqeliwe yilabo abathakazelelwa yinkokheli yebandla leli. UMnumzana Mike Bima okhokhela uhlangothi olubona ngokukhankasela ukubana abantu bangene kubandla leli uthi akumelanga abakhethiweyo baqale ukwenza amadili ngokuthakazelela unqoba wabo ngoba idale le-Politburo lizahlolisisa ukhetho lolu. UBima uthi kulabanye abakhonona ngempumelo yokhetho lwezabelo. UMsipha utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana bethukile abakhokhela ibandla leli ngempumela yokhetho lwezabelo.
Bona ngani ukhetho lolu luhambe kahle ngoba abantu bethu baphumile bayovota ngobuningi babo and batshengisela into besivele siyikhuluma sonke lesisikhathi ukuthi kuzaniphefu umnangagwa akanabantu and akalabalandeli asokuhlupha ukukhipheni impumela kula majaha sekubonile ukuthi hawu phela omsipha bevele bekhuluma iqiniso ukuthi asilabantu ungananzelela abantu abawenileyo uma province ku main wing women's league youth league abalandeli bakakasukwira abaningi
yes yakuzwa kakhulu kodwa kulabanye abadisibili abathi hayi khona ngazani ngiyazikhulumela nje
abantu abathanda ukasukwira abaningi okusho ukuthi abantu baphume ngobuningi babo bengabalandeli bezanupf bayovotela abakhokheli abavele belandela ukasukwira so kulimpumela umnangagu sekubonile ukuthi umuntu ophetha abantu kuzanupf umnumzana ukasukwira yikho sokuzima ukuthi la ma-result bakhiphe abe official ama-result asephumile wonke umuntu usewazi ukuthi impumela kuphume kanjani kodwa sebefuna ukuthi bayenze okungayisikho esingakwaziyo ebandleni ukuthi ama-results abantu bangavota kumele ukuthi ayendoswa yi-politburo sebefuna ukuthi bapheke bakhiphe abantu abavotelwa ngabantu bafaka ababa babone ngani ngabalandeli babo kodwa iqiniso kulivele liyikuthi abantu kuzanupf phansi kuground ngabalandeli bakakasukwira abaningi yikho sokutshengiswa impumela eyenzakaleyo manje
umnumzana Ntokozo Msipha isikhulumeli seqembu elizibiza ngokuthi uTyson wabantu ubexoxa-ke lapho noGibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa uGibbs uphinde waxoxa ngodaba lunyelo mnumzana Believe Gawule elinye lamalunga ezanupf
kukhona okunye okubikwa kungahambanga kuhle kwezinye izindawo ngokunjalo umhlangano usakukhangela khonokho umhlangano usakuhluzisisa ungakuhluzisisa uphume lakho khonokho bathatha isinqumo esiqondileyo ngakhona kubase ukushwisise bakuthola ngoba kuvele kuyimvamo ukuthi umsebenzi ongaka nxa ukuphutshwa akuselakali okunye okungahambanga kuhle okutholakalayo kuphuma khonapho awuke yisi isikhathi sokuthi iparty ingagijimeli ukuthi ithi sokuphelile sokuphelile kodwa ihluzisise ibone ukuthi kukhethiwe sibili ngendlela eqondileyo nxa kungakhethwanga ngendlela eqondileyo siyasibone kusenziwa ama-rerun kwezinye indawo ibi la kuma DCCs sabona ama renal nesibakhona kwezinye indawo kuyabe kusiya ku switch ukuthi kukhona kuyabe kungahambanga kuhle kulezo zigaba kusafana ke le provincial election yona le ezidlula kiyo ayishiyananga lokhetho lwalo lwe DCC olwadlulayo kukhona okunye okubikwa kungahambanga kuhle okuyiphathi esakuhlolisisa
laba ke babagawule abathi ukasukwere ulesandla kukho konke lokhu ngakho ke sokumele kukhitshwe amanye abantu abaphakathi kulapho abakhethiweyo ubona njani kuno
lokho okukhulunywa ngabalabo okuthiwa okasukwere abanye abantu abakakasukwere bathi bona banqobile hhayi ngabantu nje abafuna ukuphambanisa ukuthula emhlanganweni wethu ngabantu abafuna ukusihlanyela ukuxokozela phakathi komhlangano wethu ngabantu abangalanjongo yokusibona izinto zezihamba kuhle ngabantu abafuna ukuthi basibone sidilika ngezinye indlela kodwa siyakunanzelela khonoko yes okuningi ke okuningi lokho okunye mayelana ngalo ukhetho sokungethulwa ngabanye abayibo abaphethe osomlomo womhlangano abanjengabomthango yibo asebengathatheka-ke bekukhulukhuluma ukuthi laphana ukhetho impumela ibe yileyi lani lani yonke into ezinjengazenezo
umnumzana Believe Gawule ngwebandla lezanupf limzexoxa lapho loGibbs Dube ewobulawayo kulive talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 kanye lemibono yabantu ngalo mnyaka esesiwusungula oka-2022 ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokuludubo olusezingeni eliphezulu usoluqhamuke emadolobheni amaningi aweZimbabwe okugoqela kobulawayo abasakhulayo beyibo abalenani eliphezulu kakhulu labasebenzisa izidakamizwa emphakathini. Wathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso enhlangothini ezehlukeneyo zikaZulu bathi udubo lolu lwezidakamizwa soludala ukulahlekelwa yimpilo kanye labantu abenelisa ukusebenza bethuthukise umnotho welizwe. Umnumzana Romeo Machazi, owenhlanganiso yabasakhulayo e-Active Youth Zimbabwe, uthi balenhlelo zokuncedisa labo asebebhekane lohlupho lokungaphili kuhle nxa bengathathanga izidakamizwa.
Sisebenzisana labantu abahlukumeza izidakamizwa ngenxa yokuthi silama test kits kumbe ngithi ama device asincedisayo ukuthi sibateste sibone ukuthi balezidakamizwa yini, ziyiziphi zangkhona kumbe ngithi zinganani izidakamizwa ezisemzimbeni. Siyatesta, so i-service esiyenzayo yona yokutesta, sizokuba le-service yokubapha i-counseling, ukubapha i-counseling. Silabantu abaqeqeshileyo abafundileyo sibili abe-psychology, ama-social workers nama-therapists labe-mental health, ukuthi siyaxhasana ndawonye ukuthi sikhangelisise imbangela yokuthi indaba umuntu ethatha ama-drugs wenziwa kuyini.
UMachazi uqhubeka echazisa ngengozi edalwa izidakamizwa emzimbeni.
Sizokuba lenye iprogramu okuthiwa nge-detoxification program. Leyo iyasincedisa ukuthi iflashe out i-drug nxa lithethwe lisalela emzimbeni, kule poison esalela emzimbeni okuthiwa ngama-drug residues. So nge-detoxification program iyancedisa ukuthi idoti kumbe ithi ingcekeza leyana esalayo emzimbeni ehlukumeza umuntu oyi-victim yena lwana oyabe ethatha izidakamizwa kuyabe kulokho kumu-affecta, kumgulisa, kumlimaza, ingcekeza leyana iphume. And kobulawayo abantanga ba-affectiwe ngama-drugs lawa, ama-drugs aba-affect sokudlaleyo kuthiwa yi-crystal meth. Ubungozi bayo bulingana lobe-cocaine ngenxa yokuthi bulama-side effects angayenziyo sibili.
Unkosikazi Thandeka Mlilo, isakhamuzi sakobulawayo, ngumzali othi ulomntwana othatha izidakamizwa.
Ukuhlala lo muntu othatha ama-drugs kuyingozi kakhulu njalo kunzima. Umuntu wakhona engaswela imali yokuthenga ama-drugs uba lolaka kakhulu, uyathatha le mpahla endlini ayithengisa ukuze athole imali. Kubuhlungu kakhulu ngoba uyakwanisa ukuhlala engaziwa ukuthi ungabi njalo eyenza noma yini engabe eyi.
Umnumzana Mission Ncube, esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo, uxwayisa ukuba abathengisa okudakayo kungabaphatha njani nxa kuyikuthi ngababo abantwana abathengiselwayo.
Nxa umuntu ethengisa amaks, impumela yabantwana mase bethethe amaks lakho konke abakwenzayo. Kambe nxa kuyikuthi sokusenziwa kuwe yilaba bantwana ababe sebethethe ama-drugs, ukuthathe ngokuthi bathengiselwe ngomunye umuntu, umntwana abathathe ama-drugs ampe bese usithi okuvezwa yiwo la ama-drugs abesekwenza kuwe, ungezwa njani? Ngakho nxa umuntu ethengisa ama-drugs kacabange, acabangele omunye umuntu ukuthi okuzayenziwa ngulowo mntwana osowathetha ama-drugs ma ngabe kusenzakala kuwo. So nxa ungumzali kumbe ungumuntu othengisa ama-drugs, ake ucabange ukuthi okuzavezwa yilokho okwenzakeleyo kubuhlungu okwedlulisileyo nxa kuthi sokusenzakala kuwe.
UDokotela Nemache Mawere, ongumqondisi wesibhedlela sabagula ingqondo engutsheni, wenqabe ukuthatshwa ilizwi kodwa uchaze ukuthi abantu abalethwa esibhedlela begula iningi labo abangabe beyisilinganiso sokungamashumi ayisithupha kusiya kusitshiyagalombili ekhulwini, i-60-80% kuyabe kuyilabo abayabe bebanjwe umkhuhlane ngemva kokuthatha izidakamizwa, njalo kungabantu abaleminyaka phose ephakathi kwamashumi amabili kusiya kwengamashumi amahlanu yokuzalwa. Izidakamizwa ezisetshenziswa ngabatsha kakhulu zigoqela iskunk, i-crystal meth, i-bronclear, kwesinye isikhathi basebenzise amaphilisi agoqela i-diazepam le-haloperidol. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umhlobo wokuhlukumezana ngokwemoyeni, i-emotional abuse, ubikwa uyiwo obsessed kongini wedlula eminye imihlobo yokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane. Intathele izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kubikwa kubangele uqansa kwezehlakalo zokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane kwabathetheneyo loba abahlala bonke abenhlanganiso ekhuthaza ukudalwa kwamathuba okusebenzisana kuhle kwabesilisa labesifazane ukwehlisa udlakela phakathi kwabo. Eyephadare enkundleni Men's Forum on Gender bathi uphenyo olwenziwe yikomiti eyeZimbabwe Vulnerable Assessment Committee ZIMVAC ngalumnyaka ka-2021 iveza ukuba isimo sokuhlukumezana kungela kuchayana eye emotional abuse yiso ebese kubanga laphezulu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yephadare enkundleni Men's Forum. Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele ulandisa kabanzi ngalokho.
Even siphakathi kwe-COVID imali yonke kayingahambi ekhangela i-COVID. Kulamanye ama-issues anjengokuhlukuluzana ngemakhaya adinga abana sibe siwakhangele. So edinga abana sincedise abantu because abantu bayafa ngokuhlukuluzana, abantu bayalimala ngokuhlukuluzana. So asingaba-ignoreni, asifakeni ama-resources ukuthi ama-service providers njengamapholisa lamanye njenge-social services bakwanise ukuthi kungabe nyezwa i-case i-reporto bekwanise ukuyafika masinyane kungabi lo monakalo omkhulu.
Ukuze lunqotshwe udubo lolu uNdebele uthi kumele uhulumende engeze imali azabela inhlanganiso zabasebenzisana labahlukunyeziweyo abesilisa labesifazane kungakhangelwa kuphela ubhubhane lwe-COVID-19.
Yikho engucelayo ikakhulu kuhulumende wethu weZimbabwe bana kasincediseni abantu abancedisa abantu abahlukuluziweyo ukuze abantu bakwanise ukureporta. Njalo xa kuvuma sibe lama safe shelters kuzo zonke izindawo, kuhlanganisela safe shelter abomama labo baba kuzo wonke ama district esilawo eZimbabwe sibe lama shelters ona lawo ukuthi umuntu engahlukuluzwa akwanise ukuyahlala khona acatshe kuze kube safe ukuthi abuyele ekhaya.
Abamabandla esiKristu abumba umanyano weZimbabwe Council of Churches bathi lanxa beqhuba inhlelo zokusiza inhlangothi ezijiyeneyo zempilo olokuhlukumezana kwabesifazane lolwabesilisa bavame ukugxila ekuncedeni abesifazane. Kodwa unkosikazi Stella Nyathi webandla le-Church of Christ in Zimbabwe elingelinye lamalunga awe-ZCC uthi lanxa kukhona ukuhlukunyezwa kwabesilisa isilinganiso esikhulu sababhekane lalolu dubo ngabesifazane. Kungalesi sizathoke unkosikazi Nyathi esithi bona njengebandla bagxile kakhulu kunhlelo eziqondiswe kwabesifazane lamantombazana lanxa ekuvuma ukuba abesilisa labafana labo bezidinga lezinhlelo.
Isimiso sebandla siyikuthi silwisa ukumisa udlame kubomama lakumantombazana, njalo futhi sisithi hatshi ekwendiseni amantombazana esesemancane.
Uhulumende uthi ubhubhane lwe-COVID-19 selubuyisela muva inhlelo zokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane, ikakhulu ekwenqabeleni izehlakalo zokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane kohlobo lwe-emotional abuse. Lokhu kuvezwe umphathi ntambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi, unkosikazi Stembiso Nyoni.
Asibambaneni, sivikele abantwana, sikhulise abantwana kuhle ukwenzela ukuthi ikusasa lethu phela lisezandleni zabo. Njalo umntwana oyinkazana inhlanyelo yesizwe. Uma singabaphatha kubi, lesizwe asoze siphatheke kuhle, asoze sibe nekusasa enhle.
Abomanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane lamantombazane, ye-Women's Coalition of Zimbabwe, bathi inhlolisiso esithe yenziwa kweleZimbabwe iveza ukuba owesifazane oyedwa loba intombazane phakathi kwabathathu, 1 in 3 women abakuminyaka esukela kwelichumi lanhlanu kusiya kwengamachumi amane lathoba munomunye 15 to 49 kungasebake bahlangana lomhlobo wokuhlukunyezwa ngokwendlela yasemzimbeni i-physical violence, kuthi oyedwa phakathi kwabane 1 in 4 women kungasebahlangana lezehlakalo zokuhlukunyezwa ngokocansi. Abenhlanganiso ebona ngendaba eziphathelane labesifazane lamantombazane kumanyano wamazwe omhlaba e-United Nations, e-United Nations Population Fund bathi lanxa kukhona okunengi osekuthe kwenziwa njalo okusayenziwa ukupha amandla kumantombazane labesifazane, kulutshwana osekuthe kwenziwa ehlangothini lokubambisana labesilisa labantwana abangabafana edabeni lodlakela oluqondiswe kwabesifazane. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo babuye ngobuningi abantu bezovalelisa uMuyi uNdumiso Gumede embuthanweni obuse amphitheatre kobulawayo namhlanje phambilini kokungcwatshwa kwakhe kusasa ekhaya lapho abedabuka khona eNyathi. Kubika uJoseph Njanji, inthethele zindaba yethu yezemidlalo.
Khuluma ngesikhathi sokukhunjulwa lokuthakazelela impilo kamfowabo endaweni yase-amphitheatre, udadewabo kaGumede uThembelihle uthe impilo kamfowabo ilandele igama aliphiwa ngabazali bakhe.
UNdumiso wazalwa ngo-1945 kwathiwa ibizo lokuthi uNdumiso Zakhe Emmanuel Gumede. Ibizo aphethesa lona lakhe lathengisa ukuthi uNkulunkulu umisa ngaphi, ngoba okwenzakeleyo empilweni yakhe uyakubona ukuthi uNkulunkulu uyamisa ngaye.
Osebenzela uGumede kuqembu leHighlanders kanye lakuqembu leNotwane kweleBotswana, uLawrence Lofty Phiri utshele uZulu obethe gwaqa e-amphitheatre kanye labakade bebukela ebulenjini ukuba uGumede ubhubhe ngesikhathi bephezu kokubumba inhlanganiso yokuphathisa abasakhulayo.
Presidential Trust is officially in operation probably before the end of January.
Inhlanganiso le iqalwe ngabagoqela abafundiswa nguGumede ngesikhathi sakhe esebenza engumbalisi ikanye labakhokhele ngesikhathi eseyisiphathamandla somdlalo wenguqu. Umphathintambo omele idolobha lakobulawayo ephalamende uJudith Ncube ngomunye okhulume emkhosini wanamhlanje njalo uthe imisebenzi kaGumede iyazikhulumela.
Silahlekelwe njengobulawayo, silahlekelwe njengeZimbabwe, and sending here ukuthi nethule ukukhala kukamongameli libonile kulolensi meseji yakhe. Ngikhuluma kanje amaphepha wonke umuntu wobulawayo, wonke umuntu eZimbabwe ukukhuluma ngokuthi indoda yayanisele endlini. Sonke siyavumelana indoda ebeke phambi kwethu yenzile umsebenzi wayo omuhle.
Abanye abakhulume namhla ngababalisa uDouglas Mloyi obemele abadlali abadlalela iqembu leHighlanders, uLuke Mkandla ongumkhokheli webhodi yeqembu leHighlanders, uVincent Pamire obemele abasebenza loGumede kunhlanganiso yeZimbabwe Football Association, abangane bakaGumede uRoger Muhlwa loPeter Mthandazo Moyo kanye losodolobho wakobulawayo uSolomon Mkuni. UGumede uzabekwa ngolwesibili ekhaya kibo eNyathi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singike ehlukane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abafundi abaloba imihloliso kaform 4 lo 6 bavule izikolo namhlanje. Inhlanganiso yababalisi iZinta isola uhulumende kakhulu ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi mhlaka 10. Babuye ngobuningi abantu bezovalelisa uMuyi uNdumiso Gumede emputhanweni obuse amphitheatre obulawayo namhlanje. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokuludubo olusezingeni eliphezulu osoluqhamuke emadolobheni amaningi aweZimbabwe yokugogela kobulawayo. Selugqiba-ke lapho-ke uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngu-Festus Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abenginelisanga ukuzwa iindaba zethu lela ngokuzilalela ebulenjini ku-www.foyendebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.